singathi ngesikhiwa sibapha isolidarity ukuthi sebebonile ukuthi ama-negotiations lohulumende kawenzi lutho. Sithi sebabekuzile that really delayed, it was overdue ukuthi ama-civil servants ale ukuqhubekela lokuxoxa abathi ngama-negotiations lohulumende onegotiator engathembekanga, onegotiator in bad faith. Sibazwile abahlala egcala elikhulu abasebenzi abanela izisebenzi zehulumende ukuthi abasathandi ukuxoxisana lohulumende ngenxa yokuthi bachitha isikhathi. Ngalokho thina sikholwa ukuncedisana esingathi ukuzwelana ngesikhiwa in quotation solidarity labantu bonke abaqhatshwe nguhulumende sokukhanya ngani yizigqili. Ngalokho siyabacebisa ukuthi ababambane. Siyakwazi kulamanye ama-union, lama-organization, lama-association asungulwa ngunde besenzela ukustabilize ama-progressive trade unions. Singake sabaqamba ngamabizo kathesi, kodwa imbali iyatshengisa ukuthi izisebenzi zikahulumende zingabambana zithi kwaqa, bona bagcina sebetshuma eceleni sebesithi hayi sipha uhulumende ithuba lokuxoxisana, bona bekwazi nje ukuthi uhulumende uthenga isikhathi. Ngalokho mahlabezulu, asibopheni amabhanti, simelele ukuma lama-civil servants phezulu phansi lemhlabeni, ngoba bangayekela ukuzilwela akula muntu ongabalwela. Siyakwazi amapholisa ahamba ngezicathulo ezitshekileyo ezidabukileyo, abala mvunulo ekwanileyo. Siyabona lamasotha lawo awala mpahla zokusebenzisa ezilungileyo. Sicela labo bazinuka amakhwapha ukuthi uhulumende engafakela ama-civil servants imali, bona bayachiwa yini? Ngoba sibona kulabanye aba-overzealous ababona ngani umsebenzi wokuba lisotha lokuba ngumpholisa akusozuphele, uzaphela ngokuguga noma lokuxotshwa, uswele ngitsho lokuthi uzakudlani. Yikho siyabaxwayisa bonke abahola kuhulumende ukuthi izichaka zabantu asizichaka zikahulumende. Abalalele uthi uZulu uthini. Mahlabezulu, ongasoze ezilwelwe uzalelwa ngubani? Lizabulawa yindlala, abantwana bangafundi, into zonke zome. Uma selitheni la selikhalala imisebenzi, hayi silitshayela ihlombe engxenye lingalungisa ilizwe leZimbabwe. Siyalibonga lonke.